sikuzwile ongasilandela iphepha lechronicle lakobulawayo ukuthi i-curfew leyo kade ke yakhulunywa ngamapholisa ka-6 PM to 6 AM kuthiwa kayikho ngoba umuntu olelungelo lokuthi afake ama-lockdown anjalo ngumongameli. Kukhulunyweke kuthiwa ukuthi umsekeli kamphathi intambo wezempilakahle nokunakekelwa kwabantwana kuvezile khonokho ukuthi hhayi lokho ukuthi abantu sokusiba le-curfew i-hard lockdown leyani yokuthi dusk to dawn curfew kuthiwa hhayi akukho. Kodwa-ke kuyanake inanzelela ukuthi okukhona ukuthi izindawo lezi eziqanjiweyo kukhanya zisengozini yegciwane le-COVID-19.
Manje njengoba imbiko le ithiwa ivela kumsekeli kamphathintambo wezempilakahle, abantu bayithatha njani? Njalo ubona ungani ingaba lomthelela na ukuthi abantu bagcine bengasalandeli imigoqo eyafakwayo?
Imiko le isidale ingxubevana ezingqondweni zabantu ngenxa yokuthi izolo lokhu nje abantu kade belandela imithetho, izitolo bezivalwa ngo-3 emini. Kodwa ngenxa emva kombiko lowo sesiteza ubona uphuma emaphepheni kuthiwa ukuthi umsekeli kamphathi intambo utheni, kuthi ukuthi abantu-ke sebezibuza ukuthi kanti kuvele khona kusani sisanasana-ke into enjalo, sokuyisiphithiphithi ingqatayi zembuzi ukuthi kanti onguye okhuluma iqiniso ngubani. Ngenxa yokuthi nxa kuthiwa onguye obiza i-lockdown ngumongameli, kusho ukuthi bonke abakhulumile abangasibo bomongameli, into abayikhulumayo abantu bangeke baye besiyalalela ngenxa yokuthi sisamelele lona lani lizwe elifele livele ehofisini ephezulu. Kathesi-ke abantu sebeza kwenza umathanda besenza-ke kuxubane yonke into ngenxa yokuthi kade sebengenile emzileni belandela khonokho sokukhulunyiwe. Kodwa-ke kathesi mbona abantu asokubadi
bona abantu bebeyilandela na imigoqo le kusukela ngelanga okuthiwa ebimele ilandelo.
Osomabhizimusi bakobulawayo hhayi bebeyilandela futhi ngoba izitolo zabo izolo bezivala ngingananzeleli ezinye kade zivale ngo-3 sibili. Hhayi la bantu beze bevele sebephithizela kutshaya u-3 khonaphana emini ukuthi hhayi sebebuyele ezindlini lanxa nje amabhasi kazubukho kade silela ngoba kugcine sokuyiziqukuqhuku khonaphana lapho kugadelwa khona kibo Hamara usiya kibo Lion ngale. Hhayi abantu bebegcwele benyakazela amabhasi kuyiyo kade silela. So ngokunjalo-ke bekuyisibonakalo sokuthi abantu bese belandela izinqumo kade sezifakile. Kodwa-ke kathesi ngibona sokuzaba nzima ngoba abantu sebedidekile, abasakwazi ukuthi okuyikho lokungayisikho yikuphi.